sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tatele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 7 Lwezi 2023 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Sina sibise back ama citizens candidates avote namhlanje 23 August. Sizabuyela kuma citizens ngoba ama citizens asicela ukuthi khona ukuthi sihlale nje beyekela ukuthi bebisa abantu akusoze kuyenze. Sizabuyela kuma citizens, ama citizens azavotela abantu babo.
Olaba lishumi ababhalise phansi kwebandla le Citizens Coalition for Change ukuze bancintise kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ezigabeni ezinhlanu zabaxotshiswa edalela eParliamente ngumnumzana Sengeso Chabangu.
Sikhulume sikhululekile ngobudlelwano bethu njenge UK le Zimbabwe. Ngikhulume ngesakutsho ngongqwabakazi kodwa siphinde sacho lokhu okwakhulunywa yiSADC ngendaba zokhetho ukuba kumele kukhangelisiswe.
Umeli omusha wakwele Bhilithani eZimbabwe umnumzana Peter Vals ube lomhlangano namhlanje lonobhala jikelele kwezanu PF umnumzana Obet Mpofu. Wazisa ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngendlela ukhetho olwenziwa ngayo. Elinye ilunga ledale lesenethi lakwele Melika selikhuthaze uhulumende welizwe lakhe ukubana ame ukuba lokudlelana lohulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulaba lishumi ababhalise phansi kwebandla le Citizens for Coalition for Change ukuze bancintise kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente ezigabeni ezinhlanu. Abebandla lezaphu bona behlulekile ukuhlawula ekulenjini laloba bebelethe amaphephe eneleyo ngesikhathi. Kuthi abe EFF bebelethe umuntu oyedwa kodwa amaphepha akhe abengeneli. Waswela lesikhathi sokuhlawula inkundla ingakavali. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abebandla leCitizens Coalition for Change babhaliswe bekumacele amabili. Icele lozithi ngunobhala waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu onguye owaxotshisa amalunga awe-CCC edalele eParliamente libhalise amalunga amahlanu lalabo abaxotshiswayo abahlanu. Unkosazana Sithabile Mlilo omela abesifazana kubandla le-CCC uchaza isizathu sokufaka njalo labo ababexotshiwe.
Sina sibise back ama citizens candidates avote namhlanje 23 August. Sizabuyela kuma citizens ngoba ama citizens asicela ukuthi khona ukuthi sihlale nje beyekela ukuthi bebisa abantu akusoze kuyenze. Sizabuyela kuma citizens, ama citizens azavotela abantu babo and will show ukuthi khona ngubani othandwa ngama citizens.
Umqondiso wezokhetho kucommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission umnumzana iCloyile Silwayigwana uchasisa okuza kwenzakala ngemva kwenomination court.
Nomination court officers wonke lapho kuhlala khona nomination court yonke into iqale kakuhle, yonke into ihamba kakuhle. Ngikhuluma nje bamelele nje laba abafuna ukufaka amaphepha abo ukuze bancintise. So thina njengeZimbabwe Electoral Commission siyakhuthaza ukuthi khona akube njalo ukugcinakala ukuthula ngalesi sikhathi nanxa sizakuya kukhetho lolu xa luzaba khona ngo-9 December. Siyakhuthaza kakhulukazi ukuthi khona ukhetho asombi. Ukhetho ukhetha abameli abezindaba, abameli bemphakathi, abameli bemakhasikazi. Ngakho konke lokhu kumele kwenziwe.
Ubulawayo ukhangelele njalo ukuba lokhetho lwamakhansila abane abe-proportional representation labayisificaminwemibili abekhansili. UCouncillor Donaldson Mabutho wayexotshiwe uthi wenelisile ukuphanyeka amaphepha akhe edalele nomination court lamhlanje.
Izolo ke sifakile amaphepha ethu ekantolo, ama-nomination papers, bawayemukela. Esesukumelele namhlanje ngama-results, impumela yakhona, kodwa azange sibe nezinto eziphazamisileyo ukuthi sifake amaphepha ethu. Sifake amaphepha ethu under Citizens Coalition for Change.
Umabhalane we-Democratic Official Party umnumzana Khumbulani Peter Ncube uthi benelisile ukufaka amalunga edale amabili.
Silapha nomination court sizofaka ama candidates ethu angena kuma by-election ka 7 December. Ngoba namhlanje senelisile ukufaka ama candidates amabili endaweni ezimbili enketha constituency.
Kulandela isimemezelo sokubiza ama-by-elections ngumongameli Emmerson Mnangagwa kunyanga edlule, iZeki layo yenze isimemezelo sokunxusa abalesifiso sokuncintisa kukhetho oluza kwenziwa mhla ka 9 Palakazi. Idalele nomination court lamukele amaphepha abantu abangamachumi amabili lantathu 23 lamhlanje. Phakathi kwalaba bantu abaphumeleleyo ukubhalisa ngabalichumi lasificaminwe mibili 18. Amabandla ezombusazwe enelise ukungenisa amaphepha emukelwa konke lenhlawulo abalisa izanu PF lamacele omabili awe-CCC lozimele yedwa. Kusasa idale lazise ukuba lizavula liphinde linamathisele amabizo abazangena kukhetho eminyango yedale. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umeli omusha wakwelebhilithane eZimbabwe, umnumzana Peter Falls, ube lomhlangano namhlanje lonobhala jikelele wezanu PF umnumzana Obed Mpofu. Wazisa ukubana ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngendlela ukhetho olwenziwa ngalo olukancwabakazi 2023. Uqhubekele phambili sithi elebhilithane livumelana lalokho okwatshiwo ngumanyano owesadak labanye ababuya bazohlola ukhetho lukancwabakazi abathi alwenziwanga kulandelwa ngemfanelo.
Umnumzana Peter Vowles ukhulume amazwi la esigodlweni sezanu PF lapho athe kumele uhulumende abone ukuba uyakhangelisisa okunye okwakhulunywa zinhlanganiso ezabuya zizohlola ukhetho lweZimbabwe.
Of course, the conversation was a very free and frank discussion about the UK.
Sikhulume sikhululekile ngobudlelwano bethu njenge-UK leZimbabwe. Ngikhulume ngesakutsho ngongcwabakazi, kodwa siphinde satsho lokhu okwakhulunywa yi-SADC ngendaba zokhetho ukuba kumele kukhangelisiswe.
Umnumzana Vowles uqhubeke esithi elebhilithani lifuna ukuqinisa ubudlelwano balo leZimbabwe esithi umbuso wentando kaZulu uqakathekile kakhulu ukuze kufezeke lokhu. Kodwa unobhala wezanu PF umnumzana Obed Mpofu wazise ukuba babe lomhlangano omuhle kakhulu esithi ibandla lakhe likhathazekile ngezijezo zomnotho athi zabekelwa eleZimbabwe, ngakho ke kumele zesulwe.
Sikhulume ngezijezo zomnotho, izikwelede zelizwe okumele zibhadalwe, lokunye okunengi.
Umpofu uqhubeke esithi okuningi okukhulunywe kulomhlangano kulakho kusiza ukuba ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leBritani bube ngcono. Uthe uhulumende wakhe uzimisele ukukhulumisana lamazwe wonke omhlaba esithi lokhu kumele kwenzakale kungela migoqo ebekelwa eleZimbabwe. Kodwa umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le-CCC uthi amazwi aweBritani ayajabulisa ngoba aveza ukuba kuyacaca ukuthi umhlaba wonke uyazi ukuba ukhetho aluqhutshwanga kuhle.
Indaba ke yokhetho lweZimbabwe elwa discussa eSADC and the Loyal African Union lukhuluma sobala ukubana eZimbabwe silendaba ehluphayo on how we conduct our elections. Ungakhangela namhlanje bese le nomination code izeki yabhalelwa ibandla le Triple C ukuthi I Triple C representwa yilaba njenge communication esilayo as correspondence between Triple C le Zimbabwe Electoral Commission kodwa ukuhlala kungeniswa amanye ama party ama double candidate konke lokho kuyindaba yokusponsor loku try ukuthi disorganize ama citizens yikho sina sitshela abantu beZimbabwe bonke ukuthi asifalanga sihlahle imbeleko ngokufelwa
ingcwethi ezicubungula ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezikumsebenzi wokulondolozwa kwamalungelo oluntu zihlala zisola ukonakala komumo wezombusazwe lokulondolozwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe zisithi uhulumende weZANU-PF uhlala evala ngebheju evika ngezijeziso azithi zabekelwa leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eleBrithani, Melika lamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umongameli Joe Biden welemelika lokho exoxisana lenhloko kahulumende le-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu ngokuthi kungenziwani kulandela ukuvuma kwele-Israel ukubana mhlawumbe lingathatha isinqumo sokuthi lingahlaseli okwesikhatshana kumbi yalo le-Hamas wenzela ukubana kulethwe usizo eGaza kumbe kukhululwe labo abathunjiweyo yi-Hamas. Kodwa uNetanyahu ugcizelele ukubana impi le ayisoze ime. Kusenjalo abe Israel ababehlala eGaza bathi sebefuna ukubuyela lanxa uhulumende wele Israel engakavumelani labo. Ucubungula lolu daba usandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thabang Nare okuhlanganiso ye Organizing Zimbabwe okhuluma ezimele.
Impi le ye Israel le Hamas impi esididanise abantu umhlaba wonke inxa ukuthi nxa bebona ngomaboni boni ukuhlupheka ikakhulu kwabo mama labantwana abantu bayakhala bathi Israel kayike ikhumisane nemlotha le Hamas kodwa ke kukhanya Israel laphi sisithi yona isiza gombolozela iGaza ibe yiyo ekhangele isecurity ukuthi ngubani ophumayo ngubani ongenayo ukuthi ibona ngani Hamas izaqhubeka isenza lokho yakwenzayo ukubulala lokuthunjwa kwabantu. So umongameli Biden ubekhuluma ezimazisa lokho okwenziwe ngusecretary of state Anthony Blinken osebuyele wafike Israel okwesibili bezama ukuthi hayi kakume kume kube lokuthi abantu bavunyelwa ukuthi besuke lapho okuliwa khona beyendaweni abangaphepha khona njalo bethole ukudle bethola amanzi.
Ubona ingani inkuthazo evela kumanyano we-United Nations labanye eyokuthi kubekwe phansi izikhali iphumelela singabona kusiba lesizifaya na?
Mina mbona nxa laba abantu abathunjwayo abalinani eledlula 250 bengakakhululwa mina mbona ngani Israel kuzaba nzima ukuthi ilalele uPresident Biden lama allies ayo umhlaba wonke. So yindaba enzima kakhulu sifisa ukuthi le impi iphele abantu bebehlaliseke. Into ekhona njalo ukuthi uPresident Biden sechilo ngaphambilini ukuthi labanye abaku-United Nations ukuthi kube le two-state solution ukuthi Israel ihlalisane kuhle le-Palestine. Kodwa bona be-Israel bathi bengahlalisana kuhle le-Palestine but bunzima yi-Hamas leyo okuthiwa yilokhe ithumba abantu njalo ibulala abantu. So imithandazo yabantu abaningi ukuthi impi le ime.
Lo ke bekungumnumzana Thabang Nare ingcwethi ecubungula ezombusazwe okuhlanganiso ye-Organizing Zimbabwe kodwa bekhuluma icingweni lapho lo sithandekile mhlanga weStudio 7 ezimele. Elinye ilunga ledale le-Senate elikukomiti ebona ngokudlelana kweMelika lamanye amazwe omhlaba e-Foreign Relations Committee umnumzana Jim Risk usekhuthaze uhulumende kamongameli Joe Biden ukubana akame ukuba lobudlelwane lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umlondolozi Ndlovu zethulela lolu daba ngokugcweleyo.
URisk ulobele uBiden incwadi esithi Uhulumende kaMnangagwa uqhubeka engahloniphi amalungelo oluntu, wathi kumele kukhangelisiswe lokhu. Olwela amalungelo oluntu esebenza emahofisini awenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi kulungile lokhu esithi uhulumende kaMnangagwa uvele esefuna ukuba kube namazwi asuka emhlabeni wonke azakwenza ukuba ame ukuhlukumeza uZulu. Umsekeli wesikhulumeli se-TCCC umnumzana Gift Ostalo Siziba ukhulume ngalokho okuchiwe ngumnumzana Rich esithi uvumelana namazwi la.
Indaba yokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwama-activist yinto okufanele ilungiswe ngenxa yabana i-impunity is a bigger issue kwele Zimbabwe. Ungakhangela kulabantu ababedala bekuregime kaMugabe behlukuluza abantu. Namhlanje-ke bahlangana lezinkinga ngendaba-ke yemthetho and the culture, political culture, ababe instila ukubana-ke abantu nxa bedifa lana kufanele behlukunyezwe. Kuyilungelo lomuntu wonke weZimbabwe ukubana-ke ukwanisa ukuba lembono etshiyeneyo. Akukho criminal ukuba lembono etshiyeneyo ngumbono ekhulunywa ngalaba abakuhulumente. So indaba yama-abduction, indaba ye-torture, indaba efanele ilungise, le ndaba ye-imprisonment. Liyakwazi ukubana-ke uJob Skhali usejele engelacala. Konke lokhu yinto okufanele zilungise ukuze eZimbabwe sibekwazi ukubana sesikwanisa ukuphila ndawonye njengabantu beZimbabwe.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Teddy Ncube uthi ibandla lakhe kanti kungeni okukhulunywa ngele Melika.
Usenator weMelika lo uyaphambanisa kakhulu nxa ephongukusukuma nje athi iZimbabwe yancindezela abantu. Ukuthatha ngaphi khonoko ukuthi iZimbabwe yancindezela abantu, njalo ngabaphi abantu asebencindezeliwe? Endi kungasenani ekubusweni komhlaba awuphongi usukuma nje uthi abantu bayancindezelwa ungasitshengisa ukuthi khonokho kuthethe ngaphi. Ende ziningi indlela zokufika kudecision yona le ezifanana lamakhotsi, silabo International Court of Justice, silabo International Criminal Court, yibo abalomlando wokufika kusinqumo seneso.
Ziyaqhubeka zisanda izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo kaZulu eZimbabwe kulandela ukhetho olwenziwa ngungcwabakazi lonyaka. Abaningi besithi kumele iZANU-PF ikhulumisane le-CCC ukuze iqede ukufuthelana lokhu, kodwa uhulumende uyakulandula lokhu esithi akula muntu ohlukunyezwayo elizweni, njalo labo abathi bayahlukunyezwa kumele bamangale emapholiseni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. Ngumlondolozi Ndlovu.
Impiko oyethulwe ngabe ofisi ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende eka Auditor General uveza ukubana amankampani kahulumende aqhubeka esebenzisa imali ngendlela engayisiyo, njalo esehluleka ukutsho ukubana imali kaZulu isebenze njani. Akusiko kwakuqala lolu daba lokuchaphazwa kwemali kula mankampani kahulumende, okuyikho osokudale ukuthi abantu baqale ukuvusa inkophe. Ubatabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlangothi ezehlukeneyo ziveze ukudana ngombiko ka-Auditor General uNkosikazi Ria Kujinga, okhomba ukungathuthuki kumbe inguquko kungatsha zikahulumende ngenxa yenkohlakalo ekhona. Bathi lokhu kungokunye kwezizathu zokungathuthuki komnotho welizwe. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi kumele kube lezijeziso eziqinileyo zokujezisa amakampani ephula umthetho.
Amankampani kahulumende aqakatheke kakhulu ekuthuthukiseni ilizwe, ekuqhathweni kwabantu, ekutheni ezomnotho zizinze ngendlela efaneleyo. Ngakho indlela asebenzisa ngakhona imali iqakathekile, ibalulekile ekutheni ezomnotho zisebenze ngendlela efaneleyo. Kodwa sikubonayo eZimbabwe njalo nje umnyaka lomnyaka amaparastatali la awasebenzisi imali ngendlela efaneleyo. Auditor General uyakutsho lokho umnyaka ngomnyaka kodwa kabatshintshi. Into esidingeka manje ukuthi kube lezijeziso eziqinileyo ezizaphiwa labo baphethe lawo mankampani ukuze balandele imithetho.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi wezomnotho ongumqeqeshi ekolitshini ele-NUST elikobulawayo, uthi kumele kube lozimiseleyo kuhulumende ukuthi kuqondiswe ukungaphathwa kuhle kwezimali lempahla kwezinye ingatsha zikahulumende.
Kuveze ukubana kulokungaphathwa kuhle kwezezimali kuyavela njalo kubana akucaci ukusetshenziswa kwemali lokuphathwa kwempahla kulezo ngatsha zikahulumende. Imbali yelizwe lakithi sasibone vele yekwakuvele ukuthi umbiko ovela kodirector general uveze ugwelegwele, uveze ukungaphathwa ngendlela esemthethweni kwezimali lempahla. Kuba nzima ukubana lokhu kuqondiswe njani ngoba yinto esile minyaka ihlala ivezwa nje. Ngoba kubalulekile ukuthi xa kuphuma imbiko enjalo kube lokubonakala kwenguquko.
Umnumzana Thembelani Dube unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association uthi kumele kuqakathekiswe okuphuma ehofisini ka-Auditor General.
Okukhulunywa ngu-Attorney General iminyaka yonke kuphenduka kube inganekwana ngenxa yokuthi konke abe kukhulumile kakukho lokukodwa kulandelwayo. Ngakho ukuze kwenzakale khona ukuthi abe kukhulumile kube implemented kumbe kulandelwe, kumele ukuthi angakhuluma lokhu abe kukhulumile. Lezo zinto kumele zilungisiswe zibe seziqondiswa ke kuminista ongeyokhangelana nalezo lalawo maparastatals angaphansi kophiko lwakhe, ukuthi nxa eseth ama-targets akhe laphana njengoba bele performance appraisal system kube yikho kuveza ukuthi lowo ministry uyadeserva yini ukuthi athole kumbe mhlawumbe ibonus yakhe kumbe.
Umnumzana Elliot Manyika isakhamuzi sakoBulawayo uthi abonayo sebekujwayele ukuthi abathathelwa amanyathela loba ukujeziswa.
Lolu luhlupho olukhona eZimbabwe lapho sibona khona kusiba le abuse of ama public funds, njalo lokhu yinto eyihlala isenzakala iminyaka leminyaka ibanjwa ku-Auditor General's report. But inkinga isuke ibe khona ukuthi akula lutho olwenziwayo ngala ma-parastatals or ama-government departments ayabe involved. So kusuka kuhluphe sasa uyathola ukuthi inkinga nale esihlangane layo lo nyaka nxa bekhulume ngayo i-report le la next year uyathola ukuthi i-same problem. So sebekujayele vele ukuthi akula nto yenziwayo.
Umbiko ka-Auditor General ukhomba ukuba kugqitshwa umnyaka ka-2022 isilinganiso sezinto ezalungiswa ngokugcweleyo zingatsha zikahulumende zingamashumi amane lengxenye ekhulwini i-45%, kuthi obekungakalungiswa kuphosa kube ngamashumi amathathu ekhulwini i-29%. Kuthi ke izinto ezingazange zike zilungiswe zingamashumi amabili lasithupha ekhulwini i-26%. Lumbiko ukhuthaze njalo iziphathamandla zengatsha lezi ukuba zikhangelisise ngokujulileyo lokhu okusilelayo ukuba kuqondiswe ukuze kuthuthukiswe ukusebenza kwenhlelo zikahulumende. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Bale mibono etshiyeneyo abasakhulayo baseZimbabwe ngokhetho lwama-by elections lokuthatha izikhundla ezichiwe ngamalunga awe-CCC awaxotshiswa edalela ePhalamende nguMnumzana Sengezo Jabangu, ozithi nguye unobhala jikelele kwebandla leli. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba.
Abanye babasakhulayo abasezigabeni lapho sokwenziwa ukhetho lwama-by elections bathi abasoze bazihlupha ngokuyavota ngoba yokuchitha isikhathi. Kodwa kube labanye abathi sebelumelele ngamehlo abomvu befuna ukuyasebenzisa ilungelo labo elimunyethwe kusisekelo sombuso elokuvota. Omunye wabasakhulayo abathi abasoze bezihluphe ngokufaka u-X ekhethweni lwama-by elections nguPrimrose Mthombeni waseCountry Park koBulawayo.
Mina ngathaba kakhulu ngokuvota engakwenza ngo-August, njalo ngakhetha engangibafuni. Kodwa nxa umuntu wawinayo seqotshwa edale, kutsho phela ukuthi izifiso zabantu azilandaba. Kuyafana lokuthi okuvota eZimbabwe kudlalisa isikhathi. Mina ngisabuyele ukuyachitha isikhathi sami.
Kodwa omunye njalo osakhulayo uSipho Mguni wasemagwegwe uthi yena uselungile ukuyavota.
Ayi, mina sengilungiselele ukuthi ama-by-elections nxa efika ngizokuyavota. Kuqakathekile, kubaluleke kakhulu ukuthi njengabantu abatsha siyevota, because ukuvota kutsho ukuthi uyenza isinqumo. Njalo ungavoti kutsho ukuthi abazavota abazakuthathela isinqumo esokubeka labo amele bakumele kuma council kumbe edale laseparliament.
Umnumzana Eric Gono osakhulayo njalo ongumunye walabo abaxotshiswa eParliament nguChabangu uthi abatsha balomlando wokuphuma ngobunengi babo besiya vota.
Impi leyi susa ngoChabangu abalwi leZANU-PF balwa labantu balwalani mavoters elavotayo uzananzelela ukuthi the previous elections kuvote kakhulu intsha and bavotebele hope yokuthi ama representatives awo abawakhethayo azabamela ngokugcweleyo. So yibo abaliswayo kodwa ke ngethemba lokuthi sizasebenza njalo futhi sibisele isimo endaweni yaso.
Omunye osakhulayo ekubandla leZANU-PF ongathandanga ukuvezwa igama uthi ibandla lakhe lizanqoba kulolu khetho.
Abe CCC sebetshengise uZulu ukuthi ibandla labo aliyindawo. IZANU-PF yenza izinto zayo zonke ngobungcitshi. Ngibona sizithatha zonke izikhundla kakhulu ezama-MP. Abasakhulayo abavothele ibandla elentuthu.
Unkosikazi Barbara Bebe, umqondisi wenhlanganiso yebona ngezokhetho e-Election Resource Center, uthi akabona abasakhulayo bephuma ngobuningi besiyavota.
But nxa sesikhangela i-election lay, it's highly unlikely ukuthi abantu abatsha they are going to turn out in numbers ukuthi bayevota. Ngenxa yezinto zona lezi nje ezenzakala ku-environment ukuthi abanye abantu badisqualifywa, lezinto ezinjalo nje, kuya-create an atmosphere of apathy.
Umnumzana Methuseli Moyo, ingcwethi ecubungula ezabatsha njalo esebenza ekholijini le-National University of Science and Technology. Yena-ke uthi abatsha akumelanga bakhalale ukuyavota.
Kuqakathekile ukuthi abatsha nxa kwathiwa kule election kumbe i-by-election behambe bekhetha abantu ababafunayo abacabanga ukuthi laba yibo abangamela izifiso zabatsha. Kodwa lokho sekhetha umuntu wangkhona bebekwazi ukuthi bedithe esakukhethayo sicela usenzele lokhu lalokhu. Kanti-ke bengayekela bahle bemele khatshana.
Abanye ontanga abaxoxele Studio 7 bathi badabuke inhliziyo ngenxa yokuxotshwa kwabameli babo ababakhethayo ngongcwabakazi. I-CCC yaphanyeka udaba lokuxotshiswa kwamalunga ayo nguChabangu emthethwandaba, kodwa lwalahlelwa khatshana usithi yayehluleka ukuzivikela. Kukanti-ke ezinye ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zisithi aziboni inani labontanga liphuma ngobunengi besiyafaka u-X wabo mhlaka-9 Mpalakazi ekhethweni lwama-by-elections. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo uba sizwe imibono yabo ngokuphathelane lokhetho olwama-by-elections lokudinga abangazathatha izikhundla zabebandla ele-CCC abaxotshiswa edale lephalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla. Umnumzana Sengizo Jabangu. Isikhathi sethu sesidliwa ngumangoyi, kodwa-ke singekehlukani isihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Kulabalishumi ababhalise phansi kwebandla le-Citizens Coalition for Change ukuze bancintise kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende ezigabeni ezinhlanu zawoBulawayo. Umeli omutsha wakwelebhilithane eZimbabwe, umnumzana Peter Vowels, ube lo mhlangano namhlanje lonobhala jikelele webandla leZANU-PF, umnumzana Obed Mpofu, wazisa ukubana ilizwe lakhe likhathazekile ngendlela ukhetho lwakancabakazi olwenziwa ngayo. Elinye ilunga ledale lephalamende yakwele Melika selikhuthaze uhulumende welizwe lakhe ukubana ame ukuba lobudlelwano lohulumende weZimbabwe. Silugqibeka-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.